Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usephe ilayisensi umsakazo kamabona kude owekwese TV ongamnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye loZulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Kuyanyakazela edolobheni leGwanda lapho okuzaba khona lo mhlangano weZanu PF ozakhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe.
Bangazi ukuthi kuma lo othi kuyanyakazela uyabe sithi ukuthi abantu baqhubeka bezenzela abakwenza suku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usephe umsakazo weKwese TV ilayisensi yokusakaza. Iphephandaba leNews Day lithi umsakazo lo uzathwalisa nzima imisakazo yeDSTV eMultichoice. Lumsakazo ukhangelelwe ukuba khona kumazwe angamachumi amabili kusiya phela umnyaka, amazwe la abalisa eNigeria, Kenya, Uganda. Kodwa ke okwakathesi lumsakazo uvele useBotswana, Ghana, Lesotho, Rwanda, leZambia. Inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye loZulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umphathintambo wenhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe umnumzana Mishek Hokwe ujele iStudio 7 eGaborone lapho ekade engenele umhlangano wamagqwetha aphuma kumazwe angaphansi kwenhlanganiso yeSADC ukuthi amagqwetha akhulumisane kakhulu ngokulwela ukuhlonitshwa komthetho. UHokwe uthi ngenxa yodlakela ulande ukuba khona ngesikhathi sokhetho bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kanye nezinye inhlanganiso bekhuthaza ukuthi kungabi lodlakela.
As that certain events have been happening in the region recently
sisike sabona ukuthi kulezi ndaba ezijiyeneyo ezenzakile emhlubulweni wethu. Okufana lokuvota okwenzakele edali leParliament yeZimbabwe kanye leSouth Africa phezu kokusebenzisa izandla kumbe ukuvota nsitha. Njengamagqwetha simela umthetho ukuthi ohulumende bawuhloniphe.
UHokwe uthi ngenxa yokuthi bakhangelele ukhetho olungaba lokudlakela eZimbabwe sebeqale ukukhuthaza inhlanganiso kumbe amabandla azaphatheka kulolu khetho ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu.
As Law Society of Zimbabwe, we believe in justice and the rule of law. And obviously,
singabantu bayo akulasizathu ukuthi kuliwe. Thina njengenhlanganiso yamagqwetha sikholwa ukulandela umthetho. Ngakho sesikhulumisana lohulumende kanye loZulu ukuthi singabantu banye, abantu kumele benelise ukukhetha inkokheli abayifunda kungela kuthuselana.
UHokwe uthi bazaqhubeka bemela labo abangazithola behlukunyezwa kumbe bengaphathekanga kuhle ngesikhathi kulanda ukhetho kodwa bengelamali yokudinga ukumelwa liqetha. Umhlangano wemagqwetha eSADC obe useHaburoni ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi umsebenzi wamagqwetha uqakathekile ekuthuthukiseni inhlanganiso yeSADC. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeHaburoni kweLeBotswana.
Kubikwa kunyakazela edolobheni leGwanda lapho okuza kuba khona lomhlangano werally okhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe phansi komkhankaso othiwa Youth Interface Rally. Lumbuthano uzenzelwa egcekeni lePhelandaba Stadium. kodwa isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo oyisiphathamandla sebandla leMTCT utshele iStudio 7 ukuthi uZulu waleli dolobho uthi kasoze aye embuthanweni lo kodwa kuzagcwala abavela kwezinye izigaba.
Angazi ukuthi kuma lo othi kuyanyakazela uyabe sithi ukuthini. Abantu ngiphakathi edolobheni njengamanje, abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo. Kasiboni lutho, akulani olutshengisela ukuthi ngabe lowo mkhosi obakaza kangaka uyabukhona kuhlahla. Kuwe wabonakala abantu ngabona abade abalitshumi lanhlanu 15 bezama ukugidigijima behlabehlabela ngedisikodi khonapha bezama ukuqoqa abantu. Kodwa abantu azange babanake, azange babaqhakezele, azange babatshayelele amakhwelo. Wonke umuntu nje uzezela khona lokhu akwenza ukusa kwamalanga udinga ukuphela akunyakazela sibili hayi thina abanye kasikakuboni.
Ngezinye indlela singabona iphelandaba stadium igcwele kusasa kutsho ukuthi abantu babe bezihambele ngentando yabo.
Hayi kangiboni bezihambela ngentando yabo njani, ikakhulu abantu bemaphandleni bayadelelwa kakhulu ibandla leli. Izakuba amabhasi lamaroli baye khona lemakhaya bethuselwa abantu ukuthi nxa ye ungasahambanga ungasagadanga ibhasi siza kwenza lokhu lalokhu lalokhu. Abantu ye bangaba khona njengoba beza kuba khona estadium kodwa kukhumbula ukuthi bazababuthi nxa zonke lezo zematisawo baze bayefika kombimba phansi le phambi kwawomadlambuzi bayefika esikwalakwala le khathane ebhaidbridge bayefika khathana khona le egwatemba. Asoze bayekele ukuba khona ngoba imoda zizaphuma baza kwethuselwa athwalwe indawana yonke le eMaxwell. Bangaba khona ye kodwa ke nje abalapha simili bona abahlala eminyango yestadium mbona balutshwana abaza kuya khona.
Nxa kuyikuthi abantu ababanjwanga ngamandla nxa babe begcwele kutsho ukuthi babe bevela kwezinye izigaba na?
Abantu abavela kwezinye izigaba inxa ziyaqalisa ukubathulula namhlanje ntambama. Ngoba nxa kungenjalo vele balutshwana abantu abangayo emhlabeni lo njengoba ngizitsho abantu badiniwe anti bayakhuluma siyabezwa. Abantu kulezi nsuku bakhangelane lobunzima bona lobo bubona yilizwe. Ngubani ozachitha isikhathi sakhe siyakuzwa ingoma endala esihlathele inyaka phosa yamashumi amane elokhu etshela into efananayo ethenjiswa izithembiso ezingafezekiyo ezingekho. Abantu sebakunazelela ukuthi okunye nje yikukumbakumba idlebe zabo.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Amalungiselelo okukhumbula abalweli benkululeko yeZimbabwe yasefika esibangeni esiphezulu elizweni jikelele, kodwa inhlanganiso yebheju likaZulu imanyene labalweli benkululeko beZebra Freedom Fighters sebethe bavumelana ukukhumbula amaqhawe alwela ilizwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe abalele emathuneni kaZulu mathupha aweLady Stanley Cemetery koBulawayo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekhona le koBulawayo.
IZimbabwe iphakathi kobushishi bokulungiselela ilanga lokukhumbula amaqhawe alela ilizwe alele kundawo ezehlukeneyo umhlaba jikelele behluthuna umbuso kwabamhlophe abasebe uthumbile. Phakathi kwawo wonke amaqhawe asakhothamayo alwela ilizwe, akhona afa ilizwe lingakathathwa lalapho selithethwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe kabalalanga emathuneni amaqhawe aziwayo, kodwa bangcwatshwa endaweni ezehlukeneyo. Isikhumbuzo lesi siqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Commemorating the Sacrifices of the Unsung Heroes, Truth, Our Tool, Our Pride. Umabhalane we-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe umcimbi wabo uyoqala emathuneni eLady Stanley Cemetery koBulawayo ekuseni ngehola lesificamunwemunye uyephelela eStanley Square eMakhokhoba.
Sizahamba eLady Stanley Cemetery lapho kulele khona ama-senior commanders amaZebra. Sisuke lapha sibe le march sesiqonda sizaba le march sesiqonda eStanley Hall.
bathi uNcwabakazi 14 lilanga elikhulu kibo ngoba bayabe bekhumbula amaqhawe alwela ilizwe ngakho abantu baze ngobunenyi. Ilunga lezaphu elalwa impi likuvuyo lebutho leZipra umnumzana Cetshwayo Sithole uthe kulilanga eliqakathekileyo lokukhumbula imiqondo lenjongo yokulwela ilizwe ethi bafuna ukuchiya ilifa kwabasakhulayo.
Kusikhumbuza ukuthi sibuyele back kunjengo kunjongo enkulu ukuthi abantu baloli lizwe batholile yini izithelo ezokulwela ilizwe kangaka.
Emathuneni ephelandaba kobulawayo kulele uLazarus Nkala, uShelton Ncebetsha, uMhlongelwa Ndlovu, uSamuel Ndebele, uJini Ntutha, kuthi uBrigadier General Sigoge wathi achiswe umlotha wakhe uyelahlelwa kumfula uZambezi, labanye abahlukeneyo abalele endaweni ezehlukeneyo ababalisa uThenjiwe Nesabe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30. Ngiyaxolisa ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Ku Live Talk elamhlanje sixoxa ngekolishi le Robert Mugabe University elithiwa lizakhiwa nguhulumende ngemali edlula ibhiliyoni elilodwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump usephindile njalo ukuphosela ele North Korea amazwi aqatha esithi ibutho leMelika lizimisele njalo lihlome okokuthi ele North Korea lingalokotha lihlasele abangane beMelika lizawukhomba olotshwala. Iziphathamandla zeAfghanistan zithi ukuhlasela okwenziwe esinye isigaba ngamasotsha ebutho lomanyano wamazwe omhlaba kuchiye abantu makhaza abalichumi lasithupha befile. Unkosazana Phethe Ncube weZimbabwe usemangalise abaningi ngemva kokubhala ugwalo olunambitha impela kungelani lokuthi esikolo wagcina ngoform 4. Ugwalo lakhe lolu olulesihloko esithi yeka ukumthanda kwami lulonda izandluphe lezangikhathaze ezitholakala emtshadweni. UBenedict Nhlapho uxoxa lonkosazana Ncube ngogwalo lwakhe lolu.
Unkosazana Ncube uthotshulwe yingwe eHobhodo ePlumtree ngo-1971. Uqale imfundo yakhe primary khona eHobhodo engakayifunda eHlanganani. Isekendari yakhe wenzele eKhalanyoni lapho okufike kwaphelela khona iphupho lakhe lokufunda ngoba ungasela mali. Le yinto ebihlala imhlupha emoyeni kwaze kwathi ngo-2014 walilonda leli phupho ngokubhala lolu gwalo olunambitha impela.
Ngifunde ngaze ngafika kugwalo lwesine emfundweni ephezulu. IsiNdebele bengisithanda kakhulu and nezingwalo zesiNdebele bengisithanda kakhulu bengingasifeli isiNdebele ngiphuma ngo-A njalo nje. Gwalo loluveza njengesikusho kwesitsho sabadala esithi umendo awubhulelwe. So likhuluma ngezigigaba zomendo ezinyantisayo nomvuzo wokubekezela phakathi.
Unkosazana Victor Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabomama ezim imbokodo esebenze nomancube kwethula lolugwalo emphakathini uthi baziqatsha ngomsebenzi wakhe.
Umama ozikhulele emaphandleni endaweni yako Hobhodo ePlumtree akafundanga kakhulu okuya ngapi kodwa namhlanje ngokusizana lembokodo usengumlobi oselogwalo lakho selukhuthiwe. So namhlanje sikhuthaza omama ukuthi loba yini ungayenza ofisa ukuyenza. So long nje uzaba ngumama uzethembe.
Le yinto egcizelelwa unkosikazi nomazwe Dube.
I'm sure omama abaningi bakhona ngaphandle lapha balaso isifiso sokuthi benze kanjalo. We are so proud singomama ukuthi siyakwazi nathi ukuzimela njalo siyathola usizo lokuthi sibe lengqubekela phambili. It's empowering us ngenye indlela esingazi ukuthi sithini.
Unkosikazi Ncube uthi ugwalo lwakhe lolu lukhuluma ngomalukazana owafika waba yinyumba uninazala wamzonda okwebululu waze wenza indodana yakhe yathatha umfazi wesibili. Loba kunjalo lumalukazana waqinisela waze wathola umntwana ongowakhe zamjikela umfazi wesibili waze wagcina ebulele owakhe umntwana ezama ukulwela ukubalixhakela. Unkosazana Ncube uthi sikhulu isifundo esimunyethwe ilolu gwalo.
Ukuthi omama babekezele emshadweni. Kanti nabo baba kufanele babekezele noma kungasatholakala umntwana akumelanga simhambele phambili uNkulunkulu uyazini ukuthi yabehleleni ngumuntu njengoba siyabona lapha kugwala umama lo uphinde wamthola umntwana bekuthiwa uyinyumba cebizwa ngenyumba ebizwa ngamagama amaningi ama abuhlungu kodwa ekugcineni wamthola umntwana.
Umculo weZimbabwe odumileyo otholakele Ndlovu ukhuthaza omama beZimbabwe ukuthi bengafika kwele South Africa bengaziteleli kodwa bebekwazi ukuthi loba yini enziwa ngabakuleli labo bengayenza.
Sibusisekile kakhulu ngoba uNkulunkulu waye wangenela basincedisa ukuthi sithole ama permit ende siyayilwela le nto ukuthi sibe njalo sihlangane labo siyenze lokho ababefuna ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi labo bebone ukuthi impilo yaso Zimbabwe injani bengabe belokho besizwa.
Unkosazana Ncube yena uthi kwabe becabanga ukuthi bona ngeke benze lutho ngoba bengafundanga labo abaqale ukubhala izingwalo olimi lwabo.
Ukubhala incwadi khona ngibona ukuthi kungaze kukhalele ukuthi uziyefika e-university. Uma ukwazi nje ukuthi uzicabangele, ukwazi ukubeka imibono yakho icace, usungakwazi ukulibhala ibhuku ngenhloso yokuthi wena uhloseni nokuthi yini into ofuna ukuyifaka, isifundo ofuna ukusifaka ebantwini.
Okwamanje uNkosazana Ncube uthi iphupho lakhe ikubhala ezinye ingwalo kanye lokungena kwezokulingisa ukuze avezele abaningi ukuthi ukungafundi ngeke kuliqede iphupho lakho. Melesiro 7 Johannesburg le South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930, 6065, 15460, lagu 13860 kilohertz.
Amabandla amaningi ezombusazwe athi kumele kube lomanyano odwa ozancintisa kukhetho ukwenzela ukuthi Ancube ibandla leZANU-PF. Ake sizwe umnumzana Mbonisi Nyathi oyibandla leProgressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lomnumzana Dube Mnkombwe oyibandla leMDCT bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Unyathi usungula loludaba.
Ukubana kwamabandla yinto eqakathekileyo kakhulu ebesiyikhangelele sonke njengabantu bezombangazwe lisana le hulumende le ekhona. Amabandla onke akhanya alaso isifiso somanyano. Sonke sizimisele ukuthi sibambane sibe lombono owodwa ekulwiseni lokho okusikhangeleyo phambili.
Silo baba-ke u-Akim Gasela Mhlanga ngowebandla leMthwakazi Republic. Akutsho ukuthi lina umanyano oliwenzayo limanyana labo bani?
Okwamanje thina njengeMthwakazi Republic Party akunamanyano esiwenzayo ngezathu ezithize ezikhona engathi ukuthi ngizifake sobala ngizifake emgceke ukuthi thina njengamathebelelendo okwamanje angiboni kule indingeko yokubana senze i-coalition. I-coalition idingakala emashonaland akhe emathebelelendi.
Ujohn konapho bakho?
Singakhangela kusukusela ngo-1980 imathebelelendi vele ivota as one, as a block. Ivota ile njongo yayo eyodwa yokubana bazikhulule. Ngakho ke siyabona ukuthi ama-coalition lawa njalo adalwa ngenxa yokubana kulabanye abantu abafuna ukuthi bazinothise ngokwemali. Ayilani labantu ama-coalition la ayenziwayo. Sizwa abanye bayalwa kunzima kubanga izikhundla, kubanga imali.
Sesilobaba ke uDube Mkombwe, likubona njani khona kokumanyana?
Umanyano tshetla njengekuzi eZimbabwe politics, sikhangela abantu zawo sika 2008-2013, sikubona ukuthi kungcono ukuthi abantu bebambane babe necandidate eyodwa.
Ugasela mhlanga uthi hayi ukubambana lokho akuncedi ngalutho.
Yazi ukuthi ugasela kuthiwa ukuphupha kuyavunyelwa ngoba umuntu omdalwa njengogasela ukuthi abantu abaqhuba uzawajela mbali bani ngoba ibala lonele licela idumu phakathi lodwa ngoba imadebelele ngeregion ungakhangela eZimbabwe iprovinsi etholakala iindimi zonke zomhlaba yena ubona ngathi nxa besithi imadebelele nti batsha amandebele that's wrong into embulala yona leyo.
Lapha ke besilalele umnumzana Dube Mkombwe owebandla le MTCT, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lo mnumzana Mbonisi Nyathi oweProgressive Democrats of Zimbabwe bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seKasilaga Premier Soccer League izamiswa kulimpela viki kudedelwa imidlalo eyokuthakazelela ikhefu lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yelizwe leZimbabwe. Imidlalo yenguqu yokunanza ikhefu lamaqhawe izadlalwa ngomvulo endaweni ezijeneyo zelizwe. Okunenga sikuzweni kunithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule midlalo yenguqu engamashumi amathathu lanye eqoqwe ukuba idlalwe ngomvulo kuyingxenye yenhlelo zokunanza amaqhawe alwa impi yenkululeko yaletha uzibuse elizweni leZimbabwe. Lokhu kudale ukuba kumiswe imidlalo yeviki lamashumi amabili lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League obekumele idlalwe ngomgqibelo langensonto. Le midlalo iza kupha ithuba abantu abangavamanga ukubukela amaqembu adlala kusigaba sePSL ukuba beke bewabone senza adume ngakho njengoba amanyawo eza kuyadlala emadolobheni amancane angela amaqembu adlala kusigaba saphezulu ikanti amanye awo azadlala lamaqembu adlala kusigaba ezingaphansi. Njengesibonelo, iqembu leNgezi Platinum lele Cape United azadibana edolobheni leChinoyi kuthi amanye amaqembu adlala kuPSL azadlalela emadolobheni amancane ngagoqela ele Harare City lona elizavakatshela ele Chegutu Pirates khona lengaseChegutu kuthi ele Black Rhinos lizadlala lele Yada eMarondera. Loba nje limidlalo iza kupha ithuba labo abangahlali emadolobheni amakhulu ukuba bake bebone inguqu ezingalaphezulu. Intathele izindaba yezemidlalo uNation Dlovu uthi lakho ukuphazamisa inhlelo zePremier Soccer League njengoba bekuvele imidlalo isidlalwa buthumuthumu ngempela sonto kanye laphakathi kweviki.
Ukumisa kwemidlalo yePremier League kule impela viki ngibona ngani kuzaphazamisa amaqembu amaningi ikakhulu lana ayilwisa kubana ebephezulu kwengalane ngoba ebedlala kuhle njalo ngibona ngazani imidlalo yethu lapho sikhona lapho kulomnyaka khona isele mningi ukuthi kuzaphazamisa ukuthi imidlalo le idlale kuhle ngoba iphutshe kuhle umnyaka siyaphutsha.
Kudala isimo somkhonomi singakami manzonzo, amaqembu adlala kusigaba saphezulu ayedlalela inkezo ye-Heroes Day Trophy, kodwa lo mncintiswano olesikhathi eside ungaqhutshwa. Imidlalo yangomvulo iqoqwa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isebenzisana logatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa, kodwa akukacaci ukuba kuyini okuzatholwa ngamaqembu azaphatheka kuyo. Esikodlweni iHarare kuyabe kudibene inkunzi zomdlalo kweleZimbabwe, iqembu leDynamos lele Highlanders kuthi kobulawayo iqembu leChicken Indiza dlala lebulawayo City, yikanti ezishavane iqembu leFC Platinum lixekwe leqembu leJapani Mine. Amaqembu akhangelelwe ukuba aphe ithuba abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuze iphumuze labo abadlali abathenjiweyo njengoba sekumele kucace ukuba yiwaphi amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco sePSL kanye lalawo azama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday kuwoza Friday lamhlanje sihamba lo Vusa Mkhaya ephethe idlalade lakhe lesithathu. Untathele izindaba yethu uNtungameli Nkomo siphalo lodaba ngokugcweleyo.
Mina ngikhule makhaya lena babengibiza umanyanyatha bathi kwakukalingo manikiye kuze kuse.
Umkhaya wethu le idlalate lakhe leli elilengoma ezilijumi nyakenye phansi kwesihloko esithi umanyanyatha.
Umalumami rocha mapena kwakuthi makukhale ingoma angimemeze athi dlala dlala manyanyatha.
Kulingoma umkhaya ukhuluma ngobugabazi bakhe obavela sobala ebutheni bakhe okumthwentwe ohlaba usamila. Ukhulela soke isiphiwo sokuhlabela lokugiya umfokandlovu kuze kube lamhla lokhu uyaqhubeka edlondlobala njengomculi ekhaya lasemazweni aphecheya lapho asehlala khona.
Umanyanyatha ngathi lokhu abathi ngesikhiwa yibiography ngoba ngihlabela ngento eyenzakala khonokho engikushoyo engomeni kamanyanyatha i-true story ukuthi mina ngikhula babembiza umanyanyatha ngakithi ngenxa kamhlabelelo kwakuthiwa ngumanyanyatha kuthiwa wawuthi nxa kukhala ingqezo kamanyanyatha emsakazweni ngisukume ngigijime ngigiye ngikolothe ngihlabele.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela umkhosi awuhlabayo umkhaya esithi mayibabo
mayibabo
kiki kiki
mayibabo
kiki kiki phela
celingubo
ngembathe
celingubo
ngembathe mina
lale ethi lizobuya lapho akhala khona ngokuchabalala kwesizwe sikamthwakazi. Sithathu uthi wena lizobuya ukhuluma ngani lapha?
Ngikhuluma ngelizwe lakhe ukuthi balisethe amini balisatha kudala kodwa abanye abantu babona ngani isethwe kadefu ilizwe lakhathwa kudala njalo siyakwazi sonke ukuthi khona uchaka wathi sifa wathi ilizwe leli liyawuswa zinyona. So isifiso sami engomeni yikuthi khona ngelinye one day lizabuya ezandleni zabantu abalilwelayo ngoba abantu abalithathayo khathesi abalibambanga kuhle.
Ngaphandle kokuba ngumhlabeleli ozimeleyo, umkhaya lilunga leqembu le-Insingizi lona eselibhode ngomhlaba lijabulisa uZulu ngamaphimbo alo amnandi. Kuleli dlalade uthi ubambisane lamanina obuntu amabili ngitsho amalunga eqembu lenobuntu phela. UDudu Sibanda lo Heather Dube kanye lo producer wokwele Austria uRoman.
Bayakala mama emakhaya ba khalela jinawo besiboshiwe.
Abalandeli ungathanda ukubatshela wapha amasu?
Ukubonga okokuqala usekelo ungayisiwo nabe idlalade lazange lithengiswe ngendlela ngalo. Nxa bekhona abanye abafuna idlalade liyatholakala ku-iTunes, liyatholakala ku-Spotify, ku-replay lazo zonke indawo online kumbe kuwebsite yami umkhaya .net. Kwalelisukungena phakathi bayelalela kumbe bethenga idlalade.
Uphuma ke enkundleni uVusa Mkhaya ngale ezwisa usizi ephatha umomo waseZimbabwe ethi abalalanga.
Hayi, sibongile Ntunga Mili lapho usipheko naye emnandi igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.